Sobolesi, njengomuntu oyindoda, singabe sikhuluma ngamalungelo abantu, kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo of a certain gender. Sisithe inyosi zibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yabe ingasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-apply to everyone, besizawukhangela ukuthi hhayi ungani kufuze ukhitshwe then ungafazanga ukhitshwe, kodwa ingathi apply to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli, hhayi mbona ngabathi kuyaziqakathekile ukuthi ukhitshwe. Kungangcono abantu kuthiwe i-life in jail, ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungisela amadoda kuphela, alungiselanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa all promote equality besizawukhanyela, kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda wona esilela, hhayi ongumthetho omubi. Akuthiwe abonileyo benike i-life in jail, kodwa ukuthi bevula kubulawa amadoda kuphela, mbona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu kagetshele ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke, kodwa ungaze umqume akuthinti lutho. So ngibona ngabathi kubalula ukuthi anibe and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo, ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu linenzondo embi, abantu bahlala bezofithelela. So kubaluleke ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga. Uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane, azithola amalungelo azo ngokufaneleka, azithola imisebenzi. So kuhlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelele.